okungimangalisayo ukuthi ngabhala incwadi ngibhalela idale leParliament ngibazisa ukuthi uMDC silohlupho olobukhokheli okumele ukuthi bulungisiswe ngokuthi nje abantu bonke bekwazi ukuthi owayengupresident wethu babo uSankrai wasejiya iconstitution yeMDC ibhale ukuthi uma umkhokheli esesijiye kumele kube le extraordinary congress eyiyo ezakhamba iyekhetha umkhokheli ozakhokheli ibandla le-MDC. So lokho ngikwenzile mhlaka 21 sile extraordinary congress eyiyo ezakhamba iyekhetha umkhokheli. So ngabhalela idale leParliament nilazise ukuthi hayi ku-MDC silohlupho lobukhokheli. Yikho ke lingavumi omunye umuntu ozabuya alibhalele incwadi sithi sengixotshelo wana ngokuthi kumele siqale silungisise udaba lobukhokheli. Ngimangele namhlanje sokuthiwa kule ncwadi efikileyo sekuthiwa mina sengixotshiwe eParliament. Lokho angikuvumi ngokuthi iParliament kakumelanga ukuthi ibe yiyo ekhethayo ukuthi isapota luphi uluhi le-MDC kayisapoti olunye uluhi le-MDC. Sakhuluma thi namhlaka-18 March ukuthi kasisoze sisebenze labantu abangafuni ukulandela i-constitution ye-MDC, abantu abasebenzisa i-violence ukuthatha amandla. Thina sifuna ukuthi sibe yi-MDC yoqobo, sizahlala siyi-MDC yoqobo eyafonywa ngo-1999 ehlonipha i-constitution, engafuni udlakela, engafuni ukubandlulula kwabantu ngokuthi labana yikho sebekwenzile otshamisa labanye bakhe. Thina sima nge-constitution. Lokhu okwenze yiPhalamende akukho emthethweni, angivumelani lakho. Njalo sengazise amagqwetha ami ukuthi udaba lolu baluhambisele phambili ukuthi kubonakale ukuthi udala lephalamente aluhloniphi soluthethe bona uluhlu lathi linasapoti uluhlu lolu kalusapoti uluhlu lolu. IPhalamente kayivunyelwa ukuthi yenze njalo. Mina yini ngaqala ukubhala incwadi, bona sebethatha incwadi ebeya ngamuva sebeyithatha bayisebenzisa. Lokhu akuvunyelwa khona lokhu.
Manje ubona ingani kuzaphumelela na ukuphikisa lolu daba nxa isinqumo sesivele sathathwa?
Nxa idale lo mthetho liqinisile sibili ukuthi bafuna ukuthi wonke umuntu oweZimbabwe atreatwe ngendlela efana nayo, kumele ukuthi amakhothi abone ukuthi lokho kwenze ngiPhalamende akuqondanga. Ngokuthi mina yimi engaqali ukubhala incwadi ngibazisa, bekumele behloniphe khona lokhu. Bekumele ukuthi bethi sebe-receive incwadi liyana bese besithi hayi vele uNkosazana Kube wayesebhala incwadi ethi lokhu yikho kukhona, lina hambanini kumbe liye emakhothi liyelungisisa udaba lenu. Lokho kuzakhulunywa yikhodi ke sizakwenza, hatshi ukuthi yona iPhalamende sisiba yikhodi sisiba yedisayida ukuthi hayi thina sizafeva i-MDC le singafeva i-MDC leyana. Lokhu akuvunyelwa khona lokhu. Kuthengisela ukuthi iParliament isiyenze into eyinye engabhandlanga ukuthi bayini.